uyakhuluma ukuthi ubesebethabile ukuthi amakhiwa angana sebiselwe emaplazini amanye, amanye ayabhadala imali zamaplazi, kube into engani uthi yena iyamthabisa. Abali ukuthi kulaba ngu-2-3 abaphumileyo emakhothi akade bevothiwe, athi into ezithokozisayo. Sizavuka kusasa iZANU PF igcwalisile emanyuziphepheni ukuthi i-America ithe into sezi-right eZimbabwe. Ikanti ingxenye yona i-America ibikhulumela nje ukuthi ibuke okuncane ukuthi kwenziwa iZANU PF ukuthi ibakhuthaze ukuthi beqhubeke bezama ukulungisa indaba zamalungelo abantu. But inkulumo enje noma kuthi uyabi-diplomatic ekugcineni igcina inika ama-perception arongo, ngoba vele iZANU PF izagijima kakhulu laso lesi sigodo sokuthi i-America iyabancoma ithi bona sebeseza kuhle endaweni zamalungelo abantu. Bona abantu bebola emajini, abantu belokhe bedojwa, benyamalaliswa, besenzani, kulokhe kuphathwana kube elizweni. I think umbiko ka-ambassador America uzasithiyela inkinga enkulu kakhulu.
Sesikhangela icele leZimbabwe, kuyini okukhulunywa iziphathamandla ezikahulumende njengoba sibonile besithi akulankinga iZimbabwe kule ngxaki nje ezinhlutshwane ezingalungiseki?
Iqiniso elikhona ukuthi lapho abahlangana khona, even behlangane ne-South Africa khonaphana ekuhlanganeni kwabo behlangane ne-ANC, iqiniso elikhona ukuthi ukuphumelana egcekeni bayaphumelana egcekeni, ngoba asobantu abangahlala phansi kuze mbambathwana kukhulunywa into ezingayisizo. iZANU PF iqiniso iyalazi and la bantu bayayitshela bona babahlangana layo. Kuyakhanya ngigceke ukuthi indlela asebeziphatha ngayo, asebezama ukuthi bekhandakhande ezinye izinto khona lokhu kukhipha abantu ukuthi lokacala ukuthini, kuyakhanya ukuthi kusho ukuthi kukhulu abakutshelwa ngabantu laba abahlangana lawo. Sikuthi ukuthi laye uminister Moyo kukhona okukhulu abamtshele khona e-America, laye wavuma ukuze la i-America iziphume isile position enjenganele ukuthi hayi sebezama. Bayatshelwa iqiniso, bayalazi futhi bayalivuma, and iqiniso abangeke balibalekela ukwenzela ukuthi belungise izinto zabo nxa besaselesifiso sokuzilungisa.